Lokho kuthiwa nguhulumende ukuthi kuza affecta abantwana abaningi kakhulu ngoba thina kuwadi yethu sinentandane eziningi ebezivele ezifundiswa yibhimu. So nxa sebesithi bona bazaredusa bonabo vele abanye bebengakwani. Ungakhangela kulabanye abantwana abasukele ku-grade 5 abangabhadalanga up to grade 7 babhalile imihloliso ka-grade 7 ngenxa yokuthi yona ibhimu yakhona la ibilimit. So khathesi nxa bebuya bazokhipha bonabo bona bevele bengakwani kutho ukuthi kuza-affecta abantwana abaningi kakhulu.
Balezikweleti eziningi kwizikolo ze-council, njalo lina njenge-council lele nhlelo naye lincedisa ngazo abaswelayo.
Izikweleti eziningi sibili ezabantwana ngoba kubone kathesi izikolo zivulwa nje ukuthi kukhanya kulezikweleti eziningi eseziyeminyaka eminingi zingabhadalwa. So besithi ikhola sizakuya kuhlalela phansi njenge-council sikhulume ngakho ukuthi kungenziwa njani ebantwaneni abasebele iminyaka ethize ngoba ngibone kulaba abanganikanga imihloliso ka-grade 7.
Ukuchothoza ibandla le-ZANU-PF kungabe kusebenza na? Sikhangela ukuthi le bandla le-MDC lalo belikuhulumende womanyano.
Okuningi ukuthi into eziningi bevele sezilotshiwe ku-constitution. I-constitution ibifanele ukuthi isebenze ngemva kwe-election yona leyo eyenziweyo kodwa kukhanye ngani into eziningi kazi-implementwanga eziku-constitution khona laphana. Sabecabanga ukuthi engxeyo kuningi kuzancedisa ngokuthi abantu bazaze belandele isisekelo sombuso manje kukhanye ngathi izinto eziningi ungakhangela yona leyo okuthiwa yi-provincial council thina khonapha koBulawayo sesimangala ngoba sokuyinto eqhubekayo engasebenziyo ukuthi kuvele kathi okuzasebenza kwakhona yikuphi yikho sesidinga siswele. Kube kuncedisa kakhulu ukuthi ibandla lethu libe khona laphana ngoba kuningi kube kuncediswana kathesi kumile kakula nto ngitsho ehambayo lokho leme bodwa labo kutho ukuthi bavukele kangikwazi ukuthi bathi kuzahamba njani.